So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Mabasa 2023 ngu-Chris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, umbukiso wezamabhizimusi owe-Zimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezithiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha e-East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili, khanya kuloyo kusuka lama casualties amaningi.
Luqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi owe-Zimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso owenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini uMswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yebo akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifile ebantwini. Kuyikuthi amaphonisa afuna kumbe kafuni, kumele kube lendlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapholisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho kuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapholisa ungasalela emu. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo, lazindawo kazifanani, la maphosa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivule liyenze leyo mhlangano, kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili, njengoba ngisitsho, ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sempi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevale indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi kuphuntuka kufike ebantwini. Yebo kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwi liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane. Liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele.
Iye isikhathi zingakhanya ngathi sihambile. Kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbe ukuqonywa kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe isivuvu. Wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani. Isikhathi kuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwi lihambe ebantwini. Inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize. Yebo kambe inkokheli zamabandla atshiyeneyo ziyekhangelele ukuthi zibe lemihlangano izigaba zonke zelizwe. Kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini. Umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo. Kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili lanxa sikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona. Sengitsho kuyakhula amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo nalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo. Kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthi ama-star rally.
Hello ke ngumnumzana Thande Nkosinti Mkandla isiphatha amandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngoba
asambeni madoda siyovota.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe. Amazwe abalisa ele Melika, ele Bhilitane, ele France, Italy, le Germany athumele amabutho awo ukuthi ayehlenga izizalwane zamazwe awo ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe logatsha lwebutho elithiwa iRapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela ele Zimbabwe abangakhulumi ukuthi bazathatha amanyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli? Esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili. Iqhubekela phambili injalo kukhanya kuloyo kusiba lama casualties amaningi. Nxa besitsho bathi impenengi iseduze le presidential palace eKhartoum. Ngaleyo ndlela ke amazwe amaningi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo. But ngendaba yokuthi airport khanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eKhartoum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona. So okwakathesi ayikhanya into zimi manzonzo ngempela.
Wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso ze-Africa zikhanya ziyanceda yini? Nangu sibona lokho kuqhubekela phambili zona ziyanceda yini inhlanganiso ezinjengabo ECOWAS?
Ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili. Kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene. Ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa. So ngibona ngani njengabantu abazinto ze-military baza kutshela ukuthi wele ungena kuma negotiation usule point of advantage okakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshiki lobhanqa and nxa kungakacaco ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlankunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abaaffectwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwathwa le internet ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu baningi asebefile ezibhedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anganje la madoda abeke izikhali phansi kukhomiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseNairobi. Sokule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhova kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba kulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho lakobulawayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yestudio 7 u-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhova market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhova market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi banenzuzo abayitholayo emkambo.
Inzuzo recognized kunakekelwa lokuthi indawo zona ezinjengazona lezi njengomkambo nalomakhokhova market is a monument engayibalisa ngithi so much fires asezimbathi ukuthi must mongawa. Yeah, the first two things is kulmangawo.
Umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example uma ngakufanisela ngithi andresiphuma kuhlobo besikihlobo amafruits ama-orange zonke lezo zikhona into ezinjengazona lezo zakhinyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenganxenga.
Sazisiphungenza nje loko ukuthi siphile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonokho nje ukuthi lawa utshona ungadlanga sabesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ndidabona sesindani amashedi kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosilathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sebesilaso lathi ukuthi sazakala kuhulumende ngoba nathi nasilawo ama-paste diploma nathi sizilawo ukuthi umuntu usebenza ngayo sabesebenzisa incwadi ehila zasezineziyanga so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle ikati lathi singaba le mvumo ukuthi ngona sithole izimali ngapha emabhenki uhulumende ivumele ukuthi ngazoenza izincwadi esizisebenzisayo zokwelapha sibe yizincwadi esihamba lazo ngapha emabhenki nxa isikhathi kubolekiswa imali kwezinto lapho esihlezi khona lathi sinjani kungani kuyaphumele njalo lesakhiwo sona lesi semkambo njena kade lo mkambo wadilika ngayo awakhiwanga indlulu yanayo khwanga ukuthi kuthiwani ngakho akuvela kuzwakala ukukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikansela
Unkosikazi Tryfini Ncube umsekeli kamgcini sihlalo wemakhokhova market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwenziwa amazana akuvumeli kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke babuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa angani umuntu ofuna ukusizwa ngento le ungakhuphuki ngokuthi ngimsikele ngimlungisele ngimenzele sesikuthi sithathe sesihambe ithathe imali emabili isuke lapho sesivalelwa sesikuthi
abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasithiya galombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minombili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ikhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi ikhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi njani labantu bonke basemathebele nje njani lonke okhuluma ngumasenga. Hayi siyazi izinyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la kuthiwa ngomsaka laba ngokuthiwa ngomsaka lo bekukhulumisa inyama yendlovu uyamangaza ukuze umuntu egxeka i-America ngaphuthula ama-US dollar esikhwameni. Uyazi ukugula so kuhlungu kabi kwayena upresident wakhona lo oyusilesi usebenzisa ama-US dollar imali yelizwe lakhe kayisebenzisi uyiphushela amatitsha nxa ukuthi benza izikorobho zakhe. Bona labangani bakhe babashiya namamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo behamba bembruzela abantu ngemali yelizwe. Konke lokhu sokubhekile lokho sikulezibuso uzibuso uzibuso okowamanga tshela abantu amanga azi lawa abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle kodwa hayi kuzabaphelela. Abantu abasozithutha ukungaphila kuyahlula abantu abadlungiselela ukuyavota bekhiphi lokho ongabantu lokhu. Hayi
Studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina indaba engize ngayo lapha angize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayi laba kahulumende bazi makorokoro mkholokwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele. Khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya konga ngokuthi khona sebethethe emasimini abanye abathethe bahambisa ezihonqweni. So ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khona pho ezikhonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esikhonqweni. So akula lapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende, so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu. Ngiyabonga.
Linjani emsakazweni weStudio 7? Linjani basakazi? Bengimamele i-interview abayenze lo Max Kandla walweli umlweli wenkululeko weZibra. Hayi lo baba kayazi into oyikhulumayo. Futhi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu mase sikompera lo kaRobert Mugabe lo kaEmerson Mnangagwa. Wawumuhle kakhulu kaSmith. USmith kazange wabulala abantu abafika 40,000. Sigoqela wona amashona lamaNdebele ebesilwa ebalwisa kazange wabulala abantu abafika 40,000 ngegugu nje egugu rawundi. So umbuso ngcono nguphi lapho? Kanti umbuso lo ekhona uqhubeka ulambisa abantu abantu akola msebenzi emazwe elizweni abantu baphumla phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zama ukuhlonipha abantu zama ukuhlonipha masimkandla hayi zama ukuhlonipha abantu balamba akola msebenzi abantu babandlulula basebenza lo msebenzi nale khona babandlulula kodwa ntilizweni ku right ma wena wathola iplazi baba le madlana leyaba owayenikwa izalo inikwa izalo ukuthi ubuze ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi sina kasidli kuzalo baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 ngicela ifunde le message lena bakithi bengicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe Malakhe Inkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha eLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebase ukuthi bayefinyelele nako Bulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wozani ngapha impilo yomuntu ibalekile lezathi badala imali ngicela ukubuza ke kimi bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphikisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kuswele kumphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu abaqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala yazi okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuza kwesinye isikhathi livele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyasibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhalekhukhwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakaza liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho isikhulumele into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunaluto le yinto okungamelanga sitshanje asifihle umphini ivume nini eZimbabwe igovernment yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu bezani PF
umshelele kakhisibonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasithengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sifike langesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nandawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo ngibone iyuthi madoda sijontana abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyuthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts baphakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi qumshelele laduma izulu ma izulu liduma lungisa inhlanyelo ma izulu liduma lungisa ikhuba uvuke ekuseni usiqonde emasimini nangoke izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya kuyesiphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much isigaba zonke ngokusenzela lokhu okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lama-leaders ethu libephelele thank you very much qhubekani okwayizolo khona kube yi-star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu mina indaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayi laba kahulumende bazi makhorokhoro mkhologwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya kongangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo everyday emakhaya khonapha ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulalapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu leyo
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ukweza Melika, umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe hashi kuyona le iviki. Kulabalandeli bebandla lakhe kumbe abebandla lakhe Democrats asebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-80 ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamaDemocrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kujinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angazahamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokhu obudlongdlongo. Kodwa-ke angilaqinisi ukuthi thi uza guma kumbe kasoze eme. Mina owami ngimalalaba abangathi bathi hayi usekhulile, usediniwe, sekungabangcono ukuthi edlulisele phambili ibutton le ukuze abanye labo bathathe baye phambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphindeme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa ezedliwa laphana kuzacitsha wonke i-12 years le aseyisebenzile nxa esedliwe, ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hhayi babakhulu, ususebenzile kuningi.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa inqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle, usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabingentsha engasiyo le abusa ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years. Hayi, uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho ukubona kwami khonapha ngopresident uBiden.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas khona pha kwele Melika.
Zelezela manga phansi komnyaka.
Uma umalume uSikhosi. USikhosana sidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezamabhizinisi oweZimbabwe International Trade Fair uqala namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazokuzizwa ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.